bekhangela ubukhokheli lokuthi busebenze njani lokuthi yikuyini okungenziwanga okade kudingekala ukuthi kwenziwe ukuze kuvikele ukudliwa okwenziwe leli ibandla ngo-July 31. Mhlawumbe ingxoxo eqakathekileyo ukuze abantu baphole ezinhliziyweni babe lethemba njalo baqhubekele phambili bekwazi ukuthi okwenzakalayo akusoze kwenzakale njalo. Engingakutsho nje okungani kuyabe kudanisa kakhulu ukuthi leli bantu ngani liyathanda kakhulu ukulungisa izinto zazo lisiye emaphepheni kwezamagada asesikuzafuze bezinike ithuba leli elibandla kuxoxwe kungatshaywanga intsha kufihlwa umphimbo. Ubukhokheli labo butsho amaphutha abo buvume kulungiswe okulungiswayo ibandla liqhubekele phambili.
Ngela ibandla lezanu PF sikhangele lamanye amabandla aphikisayo elizweni labakhokheli bathi yilipi ibandla ongathi likhanya lilohlonzi njalo lizabe lokho elikhona phambi kwamanye
esikunanzelelayo lapha ikuthi amabandla lawa aphikisayo indlela adliwe ngayo ekhethweni sidale ingxabano lokusolana lokukhombana ngeminwe lokungathembani okuzadinga ukuthi kulungiswe ikakhulu ebandleni le-MDC. Siyananzelela ukuthi lezinye izinto ezazingahluphi kungakazibuyi lolu khetho sezihlupha kwelabo Welshman sokuhlupha udaba lokuthi uPriscilla Indaba ephiwe isikhundla lesi esemathi North ese-proportional representation kwabathangirayo ngapha nampa amakhansila akhetha omeya babe ngabezanu PF nabeyibo abazibambe esidukwini kulawo makhansili. Konke lokho kuveza ukuthi amaphathi lawa phakathi kungani kulokudlwangudlwangu lokungazwisisani okokuthi nxa kungalungiswanga eminyakeni ezayo sisiya ekhethweni olulandelayo kuyabe kule bandla elilodwa nje eliqinileyo lelo phela elibusayo lalo kungayisikho ukuthi izinto ziyalihambela kodwa lisebenzisa ukuthi liyilo elizibambe esidukwini njalo libambe nqazonke kuhulumende liyasebenzisa ayisingathi ngama-resources ngesilungu akahulumende ukuthabisa labo phela abangani kabathokozanga njalo lokuthulisa labo abangathi mhlawumbe sebengamahlongandlebe kabasalaleli.